njani basakazi labalaleli ngihle ngihlale edabeni hayi uno wambono ngelizwe laseZimbabwe ukubana asihlanganeni sibe bantu banye 5 years kubusa umuntu wasemathebeleland 5 years kubusa umuntu wasemashonaland ngibona kungumbono ongcono ukuthi singabusa ngokulingana sinike sicabane
Studio 7, Studio 7, sayibona nenkundleni enkulu. Basakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Hey, ha, siyabezwa mpela abaphawula abantu baphawula silimatizana uPF abafuna ukuthi kuyibuyele embusweni. Kodwa mina ngibona ngathi into ezosilimaza kakhulu ile nto yokubandlumulana le. Into yokudividana kahle kahle. Singama opposition party. Manje ungabheka iTriple C, Triple C ngathi ihamba phambili, but manje thina ithe sizoyiluzisa ngamavoti amanye ama-opposition party kube kuthiwa kwenzeka kube baxhasa i-Triple C bagcwalisa i-Triple C ngamavoti amakhansila noma yini noma ingafaka imthwakazi nakhona kuyabe kulungile but le ndaba yokubandlululana kahle kahle angazi ukuthi le nto ingenza kanjani ukuthi kube kuyakuba khona i-opposition party ithatha umbuso ibe kwazi ukuhlanganisa abantu cause manje le nto esifuna ukuyidala thina singakathatha umbuso ile nto yokudividana into eyenziwa izana and iyinto embi kakhulu yona le nto yokudividana into yokubandlulana iyinto embi kakhulu cause yiyo into yalimazilizwe kakhulu cause ku-MDCT laphaya oku-Triple C oku-MRP laphana kulabantu abanomqondo omuhle laphana ukuthi iZimbabwe ingangaphambili kulabantu abanomqondo omuhle kakhulu so le mqondo siyayifuna ukuthi kube iyabuthaniswa ihlanganise ibe into eyi-1
Studio 7 ninjani ya mna injana indaba yabantu laba abathi bajontshela inkomo bakhala ukujontshela inkomo namadonki bezahlala bekhala njalo nje besiyabikela amapholisa bethi bajontshela ngenxa yokuthi wona lawa masela vele ajontsha la mapholisa so bona into engazinceda ngabo ukuthi beloye izinja lezi ezivele zibajontshela beloyele ngoba vele kuyahlala vele kunjalo bekhala sonke isikhathi belikhala ukuthi bajontshelwa ma bengakuloyanga abantu khonoko ababulali bengancenda beloye ngokuntibona abanamandla okubulala ukuthi abantu bathwala imisila yempisa basoze bebabambe lamakhala empisa basoze bebabambe babezi ngesikhathi bona bekhangele tathe silindile silale sizezwa bona kufika le ntoza kuyabalalisa abalala
emsakazweni ngompofu okhulumayo bela enkaya ngithi ake ngiphendule ubaba uMantsheza usishela ungweni ngalo mbono awujoyo ukuthi abantu beZimbabwe balunge kakhulu uqinisile ngempela ngempela uyazi sitshela ngabe kuthiwa abantu bonke babona njengami ngabe bezwa wena balalela ukuthi ngabe kwenziwa njani ngenxa yokuthi always zonke izinto ezimbi uyazibona kuhle futhi uzibona njengoba zenjalo abantu baseZimbabwe sebaphenduka baba ngamagwala okucina kufana lengane emawulazo ekhaya ungahlala uzishaya uzifake induku uzifake induku lanxa uphakamisa isandla ziyafika lanxa ungakhwehlela ziyavuma zithi yebo baba ukhwehlela ungazange wabiza muntu yikho okwenzeka eZimbabwe bese ngiza kubaba uJumo hambe yena maye sithi imali yaseZimbabwe la amaphepha la khona lawo esithi imali ethi abantu benza iphutha ngokuthi balele imali yena njengoba enjalo enguthume engubaba enjalo uyayithanda inyoni imali yaseZimbabwe ngeqiniso ngiyakwazi ukuthi kayithandi ngenxa yokuthi nje ubaba waba ngumuntu lwana othanda nje ukuthi abe umuntu ovumela yonke into ukuthi akhulume angaphozi into angakhuluma umbono wakhe osuka ngaphakathi kwenhliziyo yakhe ukhuluma umbono wokuthi usupporta izana ayikho into le ayikhulumayo kwabuthuli
Studio 7 ninjani hayi siyaphila bafowethu njengona ma-elisini seqoni sesondele bafowethu ngowamumbono bengafisi ukubana ngabe senza siyahlangana singaba-opposition sizame ukubana sikhiphe le iparty eyole ebe in power for all these years almost 43 years kungelanto abayenzileyo ukuthi sizame ukuthi sichasele umfana ongazathi ulabalangeli abaningi ukuthi sikwazi ukuthi kuphumele injani izani PF le ngoba ayikho into esenzele yona njalo ayikho into ezobe isenzele iyehlulekile so lokungakuhle ukuthi ama-opposition ahlangane sihlangane sivoteni against ubaba lo and then ke simbone ukusifakele umfana lo omncane mhlawumbe ukhona utshintsho ongaluyenza ngoba kulaba angiboni ukuthi khona bangakwenza behlulekile iminyaka all these 43 years bese in power ayikho into abayenzileyo so ukuthi nje ngabe kuyenzeka kusiya ngami ukuthi ngabe siyahlangana and then okuningi sesizokubona sokulandela ngiyabonga ngundlovu lasemaselifane ngiyabonga kakhulu
Yes, salibonani bahloniphe kustudio 7 salibonani ngiphinde ngibuye futhi ntemba ivoice lelike layizwa komunye unyaka ngake ngakhuluma
ngohlelo esilalo olokuvula indlela siza khamuzi for abantu abethu from Smela Mela up to Mukhampo Secondary School esabona kulobungozi ngokuthi abantwana bahamba kwelinye ihlathi elasabisa kakhulu leliyane lokuthi lezinhlathu yonke into ukuthi besisenkingeni ngithinditshengise nje lamhlanje luqalile uhlelo lothi satsiza kamuzi sakuleka ama-R100 per person yikho libona khonapho nje kuyasetshenzwa siyacinta mpela kuyavulwa indlela njengoba liziboni izakhamuzi lamhlanje I think we had 50 yezakhamizi ezibekhona for le ndlela siyabonga siyabonga bazali sithi ngani lani lingasifakela umbiko lapho ku-Studio 7 ukuthi abazali bazizwe beqakathekile ngento abayenzayo siyabonga siyabonga bazali ngibonge kakhulu okhulumayo ngu-K Moyo oyisizalwane sasesimelamela khonapho la njalo elabantwana abafunda kuleyo secondary abahamba kuleli ganga